So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuNcwabazi 2023 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinjwa isikhafundo sakwelebhilitane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiwa umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivoti yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farm, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukwethusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Nene, nene, teke, masi.
Kodwa okubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngafoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu, kanti sinqoba la esilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talent Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast, so kumele ngiyiHarare. No, ilizwe akumelanga lenisebenzi kanjalo. Ungaze kuliphi ilizwe, for an example, ngaya emathelwane lapha e-South Africa, akumelanga uzwe ePitoli ukuzwenza amaphepha, eJohannesburg enza amaphepha. So lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region lapha engikhona district level.
Umhlangano wanamhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare ngumnumzana Ndlovu.
Kuzenjalo elezimapolitics elivimbe uSikhamfundo Stephen Khan wakwelebhilitane obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehlule kuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sekhulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesikodlweni sePhilitane eHarare. Siloku sikudaba olufanayo. Ikomishini elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esivangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa. 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengxenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sinemisile abantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away kusuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu. Sikhangele nje ama-statistics yethu ukuthi abantu bethu besebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU-PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sePhelandaba Chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, kumele ngivotele la eChabalala Free School bazinyamangana, amabizo lokhu angabi khona, angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sabhoda nje sikhangela sifica ukuthi i-material sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezibuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Khikha oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWanga Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kujezela ama youth amaningi abambene ngidathengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siya register ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini isihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakelo olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngama numbers kakhulu and ivi ungakhangela ama numbers ethu abanje siliyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province. Ezadresa ngomongameli, ezadresa ngamaleaders amanye, abontanga babuya ngobuningi babo ukuthengisela ukubana bathakazile kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo, uRopa Fazogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho, intsha izinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abaphithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Istudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intshatsha lezindaba yeStudio 7 u-Ezra Jesus Funda uthini ngalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali bale ndawo bahlutshwa ngokuthi yeneyo uNkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukhala ngamasela.
Sithele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwalise nzima sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMTO ngasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke uNkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagesi emahatshula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagesi akhi impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. UNkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayafila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 1 week amanzi. Siyabonga sethu.
UNkosikazi Naledi Ndlela ugcizelela amanzi kaMaria.
Ngananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana, abantu basebefile ngesikhathi sonalesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba besesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathazekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZANU PF uMnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha, kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week sizama ukubanika i-relief, sibathumezela amabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina iZANU PF sibuya nama-permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake le sika completion, i-pipeline leyana iyadonsa iyabuya funapha ngaphi koBulawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena lebandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshona besifa bebulawa yintshengu. Sizakuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlalakahle, abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukuthi awana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela isizwe collection for change unkosazana Minenhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolisa amaningi esigabeni
ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu ikakhulu lezindawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakhe ama-government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azila ma-police base aseduzane kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo salankomoni kukhetho lwangolwesithathu namhla bekuyilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni ngiyimele studio 7 igabana ngu-Ezra Chitasban
siyakungena kwisigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ye-Fulton County e-Georgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe lemelika utrump labanye bakhe abafika phose amashumi amabili bethweswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020 bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi kubika uMark Peter Ntambe
odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga uphenyo olwethulwa ngucamfundo Finkenflagen labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo-ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-semantic scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni-ke eZimbabwe beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala-ke emadolobheni balelesi sifo abanye abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni unkosikazi Lindiwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy
ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethi umntwana wakho lo okhasayo kuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawuthi futhi kulo muntu
unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo
impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima very hard emashale zathi sefakaungeda khonapho wena sukhangele yena kodwa ulabanye abantwana futhi abafuna udoni ubabona
umnumzana time baluwa umqondisi welashi zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy isimo se-autism lesimo se-down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini
live together with them and include them meaningfully in every
lingaphongi ukuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini lakunhlanganiso ezithiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwe-therapy lokunye ukungabasiza
yes like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists
silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana leGlenora eDzivaresekwa eMbare Marlborough lezinye
osakhulayo uEsnard Phakathi uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungela nhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were.
Ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo, abanye njalo behlukumezwa. Ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community-based therapy nokufundisa abe home-based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLashi Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luza kuqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela, amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo besebekhathele egoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Kuyaswelakala ngitsho le-ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali leyokuthi ikususe etholotho e-hospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-TPC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezwanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nalamadezi kusukela kusasa babe kudeploya ukuthi ama-polling agent elala kuma-stations kusasa, ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ufuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama-parties bedeploye abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU PF.
So onwentisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma-polling agents sifakile ama-polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama-polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize, kusukela kuma-resources, kusukela njalo lekuhambeni amanye ama-constituency ama-polling stations akhatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngomanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo nginguWitness Dube engathi sosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukampenela ibandla leZANU PF. Bakithi engikubone kuZANU PF kuma rally angu 6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hayi kusasemnyameni, kusakumnyambambile, ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ingakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kuleZANU PF. Ngoba ungakhangela inhlelo zeZANU PF, indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla leZANU PF sekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle, ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisa nayo labantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo kulombono oyakude ukuthi kungasilo daba lama sanctions lo leZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo sizalene saseZimbabwe sise indini. Ngithemba wonke umuntu khathele. Wonke umuntu khathele, ngiyathemba ukuthi overseas osekhaya osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beZimbabwe abasebenza nabangasebenziyo. Ngisho neingane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko, at least indoda ifizamile. Zama uzoyenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula, uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Thethelele ukukhulumayo u-Energy futhi bavulelwa amacala, kodwa lanamhlanje abazange bebotshwe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentathela izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathelo zindaba ze-7 okungekho emthethweni, konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathelo izindaba. If ukhetho kuzoba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathelo izindaba zivikelwe, zithaphe lazo izindaba nothi sibone laba abayibo abalobudlelwano lobongameli kungabasebenzela amaphephandaba kahulumende kwelipho abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakileyo i-postal voting, nathi sibone amapholisa bekhoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, imfihlo yakho, and abamabandla athifiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sokusezakala i-postal voting ukuze bephumele labo ezabo imhloli. Kho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi, akusoze kube ukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kufacebook yethu VOA Ndebele, liyawazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ngiyakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani, kulakho ukuthi uposte njengabanye abapostileyo lamhla-ke. Sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda, kawe wini emakhaya phela uthamisa bakithi, ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over, kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hayi bakithi, elibusa ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kuzobuya njalo noBrian Nkosi uthi ngangene umfana ngangene, asivoteni sibone ukuthi kungenzakalani. So kuzobuya-ke uLuckness Mdluli, Luckness uthi kathesi-ke ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks, get ready, go, we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Zibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzwa khona ngapho-ke Zibusiso Mambo, kunabanye abahlekelelayo kunamva faka phela okukikiki esibaziyo sonke. Ye, kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Ngingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sicoxa ngokhetho olukhulu oluzayo sokhetho lolyaqhutshwa ngolwesithathu. Ye, so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi olubhalisayo-ke ngumthembo osithembayo ukhe sidube lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.